Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilichomi lanye ngompalakazi 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
abaqhubayo abachayeli ngicela banakekele imphefumulo abayithweleyo bahambe kulesikhathi ukwenza ukuthi singabi saswela igazi ke ngoba abantu abaningi babe sebephatheke ngemisebenzi ethileyo.
Abachayeli bakhuthazwa ukuhamba ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo ngekhefu lekhisimusi.
Okwakhathesi ngizachayeli sombe udokotela ongiphathisayo ukuthi ngifone ngoba okukhona ukuthi senganelisa ukuthi ngiphefumule ngingasebenzisi i-oxygen.
Umeli webulawayo East edalele parliamente unkosazana Thabita Khumalo obesephefumula nzima ngemva kokuthelwa ngentuthu ehitshayo ngamapholisa uthi sesizwa ngcono. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngokuqoqwa kwegazi elisetshenziswa ezibhedlela iNational Blood Services Zimbabwe sikhuthaze abachayeli bezimota ukuthi bachayele ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho okuvame khona ukufa abantu abaningi. Inhlanganiso le sicele njalo uZulu ukuthi anikele igazi elizaphathisa abayabe bewelwe zingozi. Sixhume isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Sifiso Ngwenya.
Abaqhubayo abachayeli ngicela banakekele imphefumulo abayithweleyo bahambe kulesikhathi ukwenzela ukuthi singabi saswela igazi ke ngoba abantu abaningi babe sebephatheke ngemisebenzi ethiyeneyo. Kanti ke musa njalo ukuthi silenhlelo eziningi esizifake ngaphakathi nje ma ngikhuluma nje besisesigodini laphana esikolo okuthiwa yimvuthu lapho sithole khona sibile okungani kuthize okusiphathisayo igazi leli liphela. Kuzakuthi ke ngasikhathi thize kumhla ka 19 December siyaba sisesi eGwanda, kumhla ka 14 December siyaba sise ePlumtree, mhla ka 9 and 10 December sikhona pha koBulawayo sibhizi sikhankasela leli igazi njengoba ubona ngikutshela nje ukuthi hayi akusimelanga kahle lapha ohlelweni ukuthi izingozi sesihleza qala nje ikhisimusi isesekhatshana.
Ungobani abangapha igazi? Ngumuntu onjani onga ubuya lapha eliyabe likhona athi hayi lami ngifuna ukunikela igazi?
Sikhangelele ebantwini abaleminyaka engu-16 babunkulu kusiya ku-65 years. Kanti ke phecelezi nxa kade uvele ngumnikezi wegazi waze waya kuthi ngqe ku-65 years usungaphiwa eminyaka emihlanu ngugqirha wakho ukuthi unikeze uze uyefika kuzinga elithi 70 years. Njalo laba bantu abanikeza igazi kufuze bele minyaka yona le engiyigambileyo 16 kusiya ku-65 years belesi sindo esamathumi amahlanu i-50 kg kusiya phezulu njalo beqinile beyimcemane bengaguli.
Eziphaleni zenu kumi njani okwamanje, linganani igazi elilalo?
Hayi, okwakhathesi umhlubu lwemaNdebeleni silalo sibili eleneleyo liyenelisa nje into ezifunekayo ngoba besifake amacebo angaphezulu izinga elingaphezulu ebesingakaze siwasebenzise sibili eminyakeni ukuthi sisebenze kakhulu lezikolo lezi esizibiza ngokuthi ngama-boarding schools.
Umnumzana Sifiso Ngwenya ngowenhlanganiso ye-National Blood Services Zimbabwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umeli webulawayo East edalele parliamente unkosazana Thabita Khumalo obesephefumula nzima ngemva kokuthelwa ngentuthu ehitshayo ngamapholisa uthi sesizwa ngcono. umakhumalo angenwa ngethiye gasi ngenyanga ezedluleyo amapolisa eze ehlasele esigodlweni seMDCT iHarvest House eHarare. Sixhume umakhumalo eseSouth Africa lapho elatshwa khona.
Okwakhathesi ngizakhayela isombe udokotela ongiphathisayo ukuthi ngiphole ngoba okukhona ukuthi senganelisa ukuthi ngiphefumule ngingasebenzisi i-oxygen. Osokusele nje ukuthi sikhangele ukuthi sisu ngoba kulapho okulo ama-chemicals angenayo. Njalo udubo ngokuthi ama-chemicals angikhona kawaphumi ngemithi. Umzimba yiwo ozahlanza lawo ma-chemicals. So sizazama ukuthi silungise isisu kodwa hhayi kwakhathesi hhayi sengazani sengigcinagcina.
Ukuhlaselwa ngamapholisa nge-tear gas lokhu kuza kwenza mhlawumbe ucabange kabili na ukwenza umsebenzi wakho njengomuntu wezombusazwe esikhathini esizayo?
Udubo lukhona umsebenzi ongilawo kulezi ngozi yezithize. Njalo ngivele mina ngizimisele ukusebenzela uZulu. Kutho ukuthi nxa kuyukuthi yikho okuzangihambisa kugoqwanyawo, hayi ngizakuzwa ngakho.
Nxa befanisela odokotela bathi ungabe usupholile ngemva kwesikhathi esinganani?
Ngethemba ekuphileni kwande inyanga kuyabe sekukhangele ukuthi sebesebenzisa sikwazi ukuthi sengifike esigameni esinjani.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumeli weBulawayo East edalele ePhalamende.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda +1 202 465 0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Lingalitshona njani lapho elikhona khona ngapho ke mazimbabwe amahle siyahlangana nje njengenhlala yenza uhlelo kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje ke lo mnumzana Peter Zwidakalanga Khumalo ophuma khona endlini yobukhosi kwele Mandebeleni. Baba Khumalo siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Baba Dube, ngiyabonga mthakazi
omhle. Ye Baba Khumalo siyakuzwa kakhulu sibili ngapha. Akusitshela ukuthi kulabanye sizwa kuthiwa ke sebekhuluma ungane akusazwakali nxa kukhulunywa ngokuvuselela ubukhosi bamandebeleni. Kuhamba njani, kuyinokuzwayo khonapho?
Ubukhosi bamandebele nxa buvuka buyazakala ukuthi buphelele endlini kalobhengula. Busuke kumzilikazi bakulobhengula bacina ngonyamande umntakalobhengula wokuqala owagcotshwa mhlaka 35 June 1896. Inkosi yathi nyamalela ulobhengula omunye wabantwana wagcotshwa ngakho kwaphelela lapho ngo-1896. Akula munye umuntu ongazibeka ubukhosi. Ubukhosi kufanele uphume endlini lapha intonga eyaphelela khona. So kwavunyelwana ukuthi intonga isendlini lalobhengula, ngakho ofuna ukuthi abe yinkosi ifanele abe ephuma kuleyo ndlu. Ngakho indlu kalobhengula isihlalile isivumelene ukuthi yiphi phakathi kwabo efanele ukuthi ikhiphe umntwana. Ngakho lokho kuzakwenzakala ngesikhathi esifitshane nje. Laba abanye asebezitshe izibongo, abanye bebengothuma, sebezitshe besiwa ngokhumalo, abanye ngondlovu bazitshe babe ngokhumalo, abanye ngokhumalo abangazaziyo ukuthi ubukhosi bakibo lesiko lakibo liphathwa kanjani. Sebezihamba bezibeka bethi bona sebengamakhosi. Ubukhosi bamandebele abenziwa ngaleyo ndlela. Abantu kabalimuke ngezigangi ezinjengalezo. Siyathi nxa ubukhosi sobuvuka ngendlela eqondileyo, okungakhathana njengalamhla, abantu bazakwaziswa ngendlela eqondileyo. Njalo kuyabe kulapho lezinduna eziphakathi kwakho laba abazivuselela ubukhosi bezinika ubukhosi kukhanya basebenza bebodwa bengabantu nje bengalazinduna ngakho ayisikho lokhu okwesindebeleni
kwenziwa kwini ukuthi abantu bephongukwenza-ke isivukampunzana esinjalo
indaba yokuba yinkosi yinto enkulu kakhulu ubukhosi obamandebele ngoba yibo abanikazi bobukhosi njalo buyinto enkulu kakhulu kuyakwenza ukuthi wena ngumuntu ucabange ukuthi suphezulu abaningi bakhona sibazimhlophe ukuthi sebedinge imisebenzi bayiswela balamba bacabanga ukuthi nxa bangazenza amakhosi bazaba lenzuzo baphile ngcono ngabantu nje abaganileyo njalo abantu bafanele babalimuke bakhangele ukuthi indlu kamzilikazwela ngokwayo ngokubumbana kwayo njengoba yavumelana mhlaka-31 December 2014 ukuthi intonga isendlini kalobhengula nango-1997 November kwavunyelwana kulezinduna ukuthi intonga isendlini kalobhengula ngakho umthwakazi kabekezele aze ezwe akusekhatshana selidumela emasumpeni abantu into yabo isizavuka ngendlela eqondileyo asifanelanga senze amawala ngento yobukhosi njalo asifanelanga sizibeke ubukhosi ninjenje mina anginaze ngizenze inkosi ngaphandle ukuthi indlu ibe yethu phakathi kwabo umntwana ngulo yikho lokho esesifika kukho kathesi ngakho abantu ababekezele
siyakuzwa konke khonokho-ke babakhumalo kodwa-ke abantu bakunqabela njani khonokho ukuthi babone ukuthi okuyikho yilokho ngamafitshane khona abakhumalo
abantu abafanelanga badinge umuntu ukuthi nguye yini loba kayishuye ngoba umuntu kazibeki ukuba yinkosi nxa ekhuluma enguye yedwa esithi uyinkosi kayisikho bafanele bathi bakwazi lokho
babakhumalo ivalelisa-ke
ngiyakuvalelisa mthwakazi ngilimukisa ukuthi lingavumi ukuthi into yenu elibumba eyibuzwe benu ihlambazwe ngabantu
siyabonga kakhulu baba
ngibongele mthembo themba
yezu lokandaba sihlanganeni njalo singabaphilileyo ngeviki ezayo ukuthi sixoxeke ngokunye okutshiyeneyo okwezamasiko nokuphila kwabantu suku zonke olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
Homeless, homeless, moonlight fading on a midnight lake. Homeless.
Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomnumzana Divine Dube ngempumela yocwaningo lwe-National AIDS Council. Yona ethi izigaba zemandebeleni yizo ezihamba phambili kudaba lokuthelelwana kwegciwane le-HIV. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Uthini ngalinkemenkeme?
Engakutsho yikuthi abantu abaningi abavela eMathebelelendu bayawayala lawo ma-results bathi no ama-results la akavezi lokho okwenzakalayo on the ground bathi khona ezikhathini eziningi laba abakhangele ngocwaningo olubalisa ezepopulation abayenza khona lokho okukhangele ukuthi khona umkhuhlane wegcikwane le-AIDS umometheke okunganani elizweni bandise ukukhupha ama-results angaveziyo lokho okwenzakala emathebelelendu so ngamafitshane engakutho yukuthi khona bathi la ma-results kavezi ngempela lokho kwenzakalayo ezabeleni zemathebelelendu
abaphikisa limpumela nxa ukhuluma labo bathi ngokuyethula i-National AIDS Council ingaba ibijongene
mhlawumbe ingakaqhubekeli phambili ngizatho ukuthi lanxa laba bantu bekhumbula ukuthi mhlawumbe abe-National AIDS Council mhlawumbe impumela le abayikhuphileyo ayisiloqiniso mina ngesinge sami ngibona ingathi abantu bakithi basasekulokhu esingakubiza ngesikhiwa sithi yi-denial ngoba whether ama-results la aveza ngempela ukuthi iMathebeleland yiyo ephezulu kulazo zonke izabelo kwele Zimbabwe akusikho okuqakathekileyo okuqakathekileyo ukuthi lokhu ngempela kuyenzeka yini na igcikwane le-HIV and AIDS likhona yini na emathebeleni njalo limemetheka okunganani kodwa mhlawumbe engakutho ukuthi abaningi bathi khona nxa ukhangele uhlelo lwe-BIM lolo lungadisa abantwana bezikolo kakhulu laba esibiza sithi ngama orphans and vulnerable children ikakhulu laba abafelwa ngabazali bethathwa ngumkhuhlane we-HIV and AIDS. Iparlamenti esukene ezidlule ikhuphe uhlelo oluveza ukuthi khona konke ama-province eZimbabwe iMathebeleland nxa sikhayele uhlelo lobhim yiyo ethola imali encane kakhulu okuthengisela ukuthi nxa sisebenzisa khona lokho kuthi ukuthi ama-results lawa akhutshwe yi-National AIDS Council ngeke ebe liqiniso ngoba nxa ngempela kuliqiniso ukuthi khona iprovince yeMathebeleland iphezulu ngokwegcikwane kuthi ukuthi even lendleko zebhim kumele zibe phezulu. So mhlawumbe yi-argument abayifakayo abantu abaningi abavela ngapha eMathebeleland. Njalo bathi khona nxa sikhangele laba abakhangela ngezepopulation ezikhathini eziningi bandise ukwehlisa ama-results bathi abantu ngapha eMathebeleland balutshwana kodwa nxa sekufika kulaba National AIDS Council bathi igcikwane liphezulu. So bathi lokhu kuyaphikisana kuveza ukuthi hayi akulaqiniso enhlelweni zenezi eziphatha iy'ngatsha zikahulumente ezikhangela ngezegcikwane lezepopulation.
Wena kuyini okubonayo ngesiphatho sabontanga nxa uhamba lawe lapha lalaphaya?
Ngibona ngathi okuliqiniso yikuthi abantu bakithi ikakhulu ontanga basayesaba ukuzithwala okuyedlula igcikwane le-AIDS, le-HIV and AIDS. Siyakwazi khona ezikolo kuyafundiswa mayelana lomkhuhlane we-HIV and AIDS. Kodwa ngiboni ingathi abantu sebeyeketisa, sebekutshaya indiva lokho, sebebona ingathi hayi umkhuhlane we-HIV and AIDS uyafana nje leminye imikhuhlane efana labo cancer and TB. So awusayi-priority and as such yikho ama-results la ethe ebuya ayethusa abantu kakhulu. Ontanga nxa sikhayela mhlawumbe emhlubulweni weMathebeleland kuguqela iBulawayo, singakhangela iBulawayo sananzethi khona amakhampani amaningi avalile ngenxa yalokhu ontanga abaningi abanayo imisebenzi. Bengelayo imisebenzi benjalo bagcina sebengena sebesenza izinto ezibafaka engozini eyenza bethole umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Kuyiphethe Dube ngamafitshane, ungabaxwayisa ngalipha abasakhulayo ngomkhuhlane wengculaza?
Ya, engakutho baba Nkomo ukuthi khona abasakhulayo kumele bazi ukuthi lanxa esekhona amaphilisi angenza ukuthi umuntu nxa setholakale lalowo mkhuhlane athole ukuphila kwesikhathi eside, kusaqakathekile ukuthi ontanga batshintshe indlela abaziphatha ngayo. Bazi ukuthi umkhuhlane lo ngumkhuhlane okhona njalo ngumkhuhlane obulalayo. Baziphathe ngendlela eyiyo, basebenzise amakhondomu, bayekele ukungena kulezo zinto ezingabangela ukuthi bathole umkhuhlane wegcikwane kalula.
Hayi, uyibeka kuhle Dube. Siyabonga be kukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Lo ngumnumzana Divine Dube ubekuhlelo lwabasakhulayo. Nxa uthanda lawe ukungena kuhlelo lwabasakhulayo ungasithumela imeseja ku-email at VOA studio7@voanews.com.
Ungomunye wabo emuli ye-Studio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. I-Studio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela i-video ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle nge-WhatsApp loba ku-Twitter. I-video ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini ze-Studio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda, +1 202 465 0318. Kutwitter thumela kustudio 7 usebenzisa i-hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Ikhisimusi sifikile, utsho njalo uPaul Matavira lo Mike uyalazisa ngemivuzo esilayo. Yenzani njengokutsho kwakhe uMike, lithumele incwadi ngeWhatsApp lingene kulo mncintiswano. Uhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya namuhla ngixoxa lomfundisi Angliston Sibanda ngomlando amaKristu alawo kundaba zombusazwe. Mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba ngiyabonga abalaleli.
Mlandu bani elilawo kwezombusazwe njengamaKristu njengoba sibona ukuba na ayi into ziqhubeka zingahambi kuhle elizweni.
Okokuqala masikhangela esikusukela khona izinto zonke eBhayibhelini sithola ukuthi abakhosi lapho ayebusa khona babengavusi bebodwa, kwakusiba lo mprofithi kube lo mkristu. So masikhangele ukuphatheka kwebandla kumbe kwamakristu kwendaba zepolitiki singakubeka nje kalula nje sithi ubudlelwano wabukhona kudavida inkosi David lo mprofethi uNathan, ubudlelwano wabukhona kuuziya lo mprofethi u-Isaya kusiba kanjalo njalo. So sibona ichurchi ikakhulu amakristu eZimbabwe silomlando wokudlala lokuthi prophetic role, okutsho ukuthi kumele sibe yithi esiqondisayo ababusayo amakhosi ethu, sibatshele ukuthi uNkulunkulu uthi lokhu kuqondile, uNkulunkulu uthi lokhu kwakuqondanga. So ke umlando omkhulu ngokuthi sisiphakame njengamakristu sibe involved siparticipate entweni endabeni zombusazwe.
Esikubonayo esikhathini esiningi mfundisi ngabafundisi abaphumela egcikeni besekela iZANU-PF njalo besithi umgabe kumele abuze kuze kube naphakade ngoba besithi wakhethwa nguNkulunkulu. Yebo bakhona abaphumela egcikeni labo besola umbuso weZANU-PF kodwa balutshwana.
Izizathu salokho baba ukuthi kulokwesaba abantu bakutshela nje ngathi uyakhuluma bakutshela ukuthi umgabe uyabulala, umgabe uyanyamalalisa, umgabe uyakungcolisa. Sesabona kulwana umnyaka ngo-2008 into ababeyenze ubaba umfundisi uPius Ncube. So abafundisi abaningi babesebesesaba, sesaba ukuthi ngingakhuluma ngibavictimize. So ke sebesebecada besala besesaba. Okwesibili yindlala. Abafundisi abanye laba abanye baye bekhuluma njalo sike sabona abanye besinyunsa la bethi sihambe emazowe besiyakhuluma ukuthi kumele kusekelwe umgabe abuse kuze kube ntolontolo. Ngabafundisi esibazi kahle ukuthi ngabafowethu akade bezifunela imali, bethenziswe ukuthi bazaphuwa imali ngugrace ezokuthi bayethenga izimoto eJapan, bethenziswe izitshenzi, bathengiswa lo mhlabathi. So ke indlala yiyo esuka layo futhi yenze abantu abanye bagcine sebekhuluma izinto ayizingamelanga bazikhulume bangasali imeli iqiniso. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngiyithise ngitsho masinyane ukuthi akuqali neBhayibhelini siyakhumbula ukuthi kwaba inkosi yathi ihambanisa kwaba labaprofethi ake sibona hhayi umayikha lokhu akuprofithayeka kusoqiniso batshela inkosi amanga beyidiliva. So-ke kukhona kuba khona-ke into enjalo kuvamile. Kodwa-ke engikhuthazayo ukuthi ngabe abafundisi siyama sibekwazi ukuthi umlandi wethu njengebandla ngelokuthi simele abafelokazi, simele intandane, simele abantu abahluphekileyo, singabesabi ababulala inyama kodwa bengasuze babulale umuntu ephumule. Sibe okwesithathu futhi kumele sibambane ngoba into eseleizanupiyef asebeyenekuthi ukuyenza ekwehlukanisa abafundisi basese abanye babafake ezikhwameni babenze abantu babo babasebenzise, abanye babathathe babethusele babavalele emadeli.
Ukhulume ngomfundisi uPius Ncube, ungathi ukulandela khonoko kwamehlelayo uthiye isikhundla silokhu sivulekile na esidinga ukugcwaliswa
kakhulu. Ngabe sathi lo inhlupho khona fana okwenza kwaba lula ukuthi umgabe avictimize ubaba Ncube ukuthi thina njengabafundisi sonke samyekela ubaba Ncube waba yilonely voice elimele ijustice. Abanye sangena ngaphansi kwamatafula sisesaba, kanti futhi abanye bethu besibhizi sisebenza ndawonye le-opposition kodwa singekho genuine sifuna ukudla baningi abade sisidla kubona labo Tsvangirai singasine singasamkhuzi futhi la uTsvangirai lalapho aphambanisa khona. Sobe kukabili labanye adele kuzani labanye adele ku-opposition sese kuswelakala oma esenta amele iqiniso. So ubaba Ncube ubeke wama sibili eyedwa samyekela wama yedwa waba lula-ke ukuthi umgabe amenzele lokhu amenza khona. Kodwa iqiniso siyalazi ukuthi kwakuyi-setup and futhi ihlupho olukhona ngokuthi mina ngihlala ngisima ngisithi singavumeli umuntu ome phezu kwamangcwaba abantu abangu-20,000 wabulala abantu abe bhizi ngokukhondema umfundisi athi umfundisi usebile kodwa yena me phezu kwamangcwaba abantu abayi-20,000.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo umfundisi, siyabonga kakhulu.
hayi siyabonga kakhulu kuwe Nkomo nabalaleli.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya zilomfundisi Angliston Sibanda. Uhlelo lwezamakholwa uhlelo esilethulela lona maviki wonke ngesonto.
Baba kulungile makuyintando yakho. Okwenzeke empilweni zethu.
Kulungile baba. Kulungile baba. Kulungile soma. Kulungile baba. Kulungile makuyintando yakho. Kulungile.
Kulungile baba ingoma yokholo ingoma eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ingoma esiphiwa ngusifiso Ncwane yena obhubhe ngeviki edluleyo ube ngumhlabeleli odumileyo kwele South Africa sithi magalale ngokuthula ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abachayeli sebekhuthazwe ukuthi behambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.